Ngiyabonga baba Kandi ngombuzo wakho. Ngibonga njalo lokuthi khona iVOA kukhanya lisikhohlwanga, liyasikhumbula, liyazi ukuthi khona sikhona lapha abantu beZimbabwe ababanjwabanjwe yiyo i-hurricane le. Khonokho into enkulu sibili esiyibongayo esingeke sisekele ukuyibonga. Ye, into ekhona ukuthi khona izindlu lempahla ezamoshakalayo ngayo le i-hurricane. Ziningi kakhulu. Ngizakhuluma nje ngalapho mina ebengihlala khona, mana ngithi ebengihlala khona ngoba okwenzakaleyo ukuthi khona izindlu ezamoshakalayo ezamoshwa ngamanzi lawa eziningi zakhona, hayi akusabuyeli, sizithwa hayi azisalungiswa, sokuvele sokuphelile. Okutsho ukuthi khona asisekho thina lapha, asiselawo umuzi lapho esiyabuyela khona. Baningi njalo abakuleyo kuleyo nkinga kulapha ebesihlala khona. Hayi i-community enkulu sibili, ebilabantu abaningi ababehlala khona.
Kodwa wona ama insurance lo hulumende bathi bazaphathisa yini?
Uhulumende ke lapha kulapha angene lekhona, ungenile vele kuqala ngokuthi khona iFEMA, FEAMA, yavela yahle yaqala ukuncedisa abantu khona phana kuqala. Abantu banikezwe imali zokuthi bathenge ukudla, abantu banikezwe lezi mali zokuthi behlala emahoteleni. Khona manje sikhuluma nje abantu bahlala emahoteleni. Kusiya ngokuthi khona wena ubungaphi. Ye, kuya ukuthi khona umhla ka 4 ngiyazi ukuthi khona kukhona abaningi abakhona abahlala emahoteleni ababe sebephuma ke ngoba ilokhu zenu isikhathi sabo sesikwane. Ye, okunye okukhona lapha okumele sikuzwisise ukuthi khona kulama insurance amaningi lapha e-America abantu abangathatha nxa beyizakhamizi. Kukhona le renters insurance sibili yokuthi khona nxa urenta endaweni uyafaka izinto zakho zonke onazo kwi-insurance. So ke abaningi abantu abalokhuzayo abathole imali yabo ivela kuma-renters. Bese kuya kuthi ke nxa ule ndlu wena i-homeowners insurance, so kusiya ngokuthi khona ibiyabamba ziphi. So bayayithola imali yabo benikezwa ngama insurance. Into enkulu mina engiyibonayo lapha ukuthi njengoba isehlakalo lesi sisibona sisenzakale lapha elokuzeni ye-America, ye kwenzakale emazweni amaningi, kodwa ukuba nomnotho oqinileyo yinto enkulu mina engiyibonileyo engiyifundileyo lapha, ukuthi khona hayi nxa umnotho welizwe uqinile umi kahle abantu kungaze ungene enkingeni enjani. Uhulumende ukhona ukuthi akuncise njalo uyakuncika. Yinto enkulu engiyibonileyo engiyifundileyo kulesi sehlakalo. Hayi thina ke ye njengoba ngishilo nje ama-insurance, sokusiya ngokuthi umuntu wena insurance yakho ibi minjani, kodwa iqiniso yokuthi khona leyo mali yakho engabe uyilahlekelwe ngokulokhuza ngokubhidlizwa kwempahla yakho ngulo zamcolo, hayi uyayithola.